Mina lo mndeni wami sikupha silandela bona abaseMelika ngekupheka yona ingalukhuni yabo leyo. Siyapheka ingalukhuni lamabhutata lama-green vegetables silandela bona laba abaseAmerika, kodwa ayisiko ukuthi masilandela siyabe silandelela ukuthi lathi sesifana laba, hayi siyaphonguyenza nje lathi. Angithi bathi ma ungafika eRome uyafika usidla lokho kudliwa ngamaRome, nathi silandela bona nje siphonguyenza nje sigubha kunye lapho.
Kodwa uthini ngesiko leli, ubona lifanele yini okokuthi labanye ekhaya bengalilandela, kukanti abanye abavela eZimbabwe abahlala khona pha eMelika uyakubabone belilandela yini kumbe bazenzela okwabo? Sibona ukuthi ilanga lekhisimusi aliqakathekile kangaka okudlula leli.
Hayi, okwesiko lwaseAmerika lokhu okwenziwayo okwe-Thanksgiving angeke sithi abantu bekhaya bengakulandela, ngoba kwenziwa kulandelana lalokhu okwenziwayo okuthiwa yi-Halloween, ababe-celebrate abantu abafayo, be-celebrate ama-ghost lama-wishes abathakathi. So hayi, angeke sitho ukuthi bakulandele abantu, mina angeke ngikulandele lokhu, akufani. Kodwa kayikho into esingayenza, njengoba ngapha kusho ukuthi into eyenza ukuthi bengalandeli ikhisimusi ukuthi baningi kakhulu ama-church yabo la. Kodwa lakithi lakho siyakwenza, mina njengomntwana ozala esintwini, kithi kwakulinywa, makungalinywa kuthi maso kuvuniwe kwabhulwa, kuyakuphekwa utshwala okuthiwa utshwala bamahara kumbe kuthiwe yindale eyokubonga amabele. Kutsho kona ukuthi kwakufana nje lalei Thanksgiving, kodwa nje noma kwakungathiwi ukuthi Thanksgiving, kodwa kuyapheka utshwala ekhaya. Abazala esintwini bayakwazi kuyapheka itshwala kuthiwa yindale, kunathwe mahara. Mina phela ubaba wami ngubhoboza eMbakwe esasihlala emaplazini kudala, wayelima elenkomo ezinengi. Wayengalandaba lokuthi nje ayibeke phansi inkomo idliwe ngamahara abiza abantu, kwakuhlala ngakithi kuhlala kugcwele. So yonke iminyaka utshwala bendale babuhlala bukhona kithi, kumbe kwakuphekwa, ngibona ngani kwakuphekwa kahle njengomuntu wayelabafazi abaningi,